ikhipha lezimthethi ngendlela alika ngayo lonyaka lalika li-soft copy. Abantwana babesenelisa ukuvuka belamaphepha ku-WhatsApp abo. Kodwa-ke laba esibazwayo ukukhulunywa ngabo laba abasemthethwandaba bonke abama-hard copy. Le ndaba ka-headmaster lomsekeli wakhe kuthiwa bavula iphepha bathatha bayabhalela abanzimbo abanika abantwana bayenze i-review. But ngesikhathi laphana nxa kukhulunywa ngokuthi kwakulipha amaphepha kwakuyi-soft copy abantu babethumelana ngabo-WhatsApp. So sikubonayo thina njenge amagama ephedrola kuthithazine kubona engani icala liyavalwa o abantu abayibo abayenzela ukugebenga bayaprotekthwa sokuthi labanye asebebanjwa ngesilungu okungathiwa ama-fall guys. So laba abasebenzela emthethwandaba ama-fall guys ukuthi kubonakale ukuthi singadlala ngephepha zabotho kodwa kungayisibo sibili abayenza iphepha amaphepha alika ngoba i-examination yabi ole amahungahungathi iphepha amaphepha wonke abhalwa ku-social media ayikhona.
Nxa lilodwa njengababalisi likhulumisana ngalolu daba lithini kahle kahle?
Okwakuqala ilizwe lethu selafika esimeni esibi, inkohlakalo igcwele. Lokhu kathuna ukufihla inkohlakalo igcwele okokuthi abantu abasebenzayo abanjengababalisi sebenezinye indlela abafuna ukudinga ngazo imali. Yona lo mbalisi umphathisikolo nomsekelo wakhe babethengisa amaphepha lokho asisoze sifuna ukukufihla. Nezinye indlela basebezitshela ukuthi njengoba belamba ukuhola indlela abangayenza ngayo imali yokuthengisela abafundi amaphepha. Kodwa nxa sesibuyele emuva sesifuna ukukhangela injongo yethu yokufundisa nokuhlola abantwana kuyilulaza ngoba nxa mina singathi siyenza umhloliso nangivuka abantu abamanike iphepha ukuthi babhale umhloliso baphumelele kusisa ngathi njengelizwi. Lokho empeleni empeleni nxa sikhuluma ngakho khuluma sigongophela nababalisi ukuthi izinto ezinye engazenye ziyasiyangisa ziyasehlisa isithunzi njengababalisi ziyasehlisa isithunzi njengabantu abayakha isizwe. Umbalisi ngumuntu oyakha isizwe aso umuntu obonakala kuphela ngokuthi kuthiwa uyafundisa khona ngoba i-evidence yomsebenzi kambalisi ivumbulula ukuthi phambili le umntwana esengudokotela, umntwana esengumongikazi, umntwana esengomunye umbalisi, umntwana esengintatheli. Kuzaba ngudokotela onjani kumbe intatheli enjani kumbe umongikazi onjani kumbe umbalisi onjani umuntu ophendula imibuzo ngoba ethengisiwe iphepha uyasiyangisa kakhulu khona kokwizinto okunjani.